ukhangelele ukuthi umongameli uzagcizelela umbiko wakhe awenze amaviki amabili aphele ukuthi abantu abasebenzayo baqhubeke besebenza emkambo belandela izinqumo ezinezo zokuthi kuvikelwe umkhuhlane lo, ezokuthi bageze izandla, bagqoke ama-mask, abantu ba-teste ngama-thermometer lawo uku-checka i-temperature. Njalo futhi sikhangelele ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sakhe sokuthi abantu bathole usizo lokho abadinga isikhiwa i-cushioning package. Abantu baloke beyilindile ayikatholakali, sikhuluma nje kunje. Abantu abaningi bayehluleka ukuthi bavule imkambo yabo basebenze ngoba akula mali yokuthi baqalise ukuthenga impahla zokuthengisa ebasebenze. Ngokunjalo sikhangelela ukuthi uhulumende uzakufeza lokho ngoba isithembiso asenzileyo umalunga ethu kakula oseyitholile leyo mali yokuthi basizakale abantu ngemva kokuphazamiseka nge-lockdown nale eqale lonyaka kunyanga ka-January.
Sebabuyela emsebenzini ngobuningi yini abantu abazisebenzayo khona ngapho koBulawayo?
Ye, abaningi sebebuyelile emkambo sebesebenza. Into nje luhlupho yokuthi abanye bakatholi izinto zokusebenza njengama-sanitizers. Kodwa-ke sike sazama njengenhlanganiso ukuthi sibancedise abantu, sibanika ama-market amaningi koBulawayo lapha, sibanika ama-thermometer, sibanika ama-sanitizer ukuthi basebenzise. Njengoba umongameli watsho ukuthi abantu babuyele emsebenzini nxa belandela izinqumo zeneze-World Health Organization. Hhayi-ke abantu bayathenga, angithi vele abantu bayathengelana nje bona abasebenzayo. Kuzaba ngcono kakhulu-ke kungathi kuvulwa mbijana ukuthi abantu bahambe, kodwa akufani nokuthi abantu bebehlezi ezindlini. Sokulo mahluko kakhulu, abantu sebesizakala nxa kunje nje kuvuliwe mbijana ukuthi basebenze.
Abezempilakahle abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China le babikwa bebalutshwana kakhulu, ulubona njani lolo daba?
Angilalwazi kakhulu ke ngathi ukuthi abantu abahlaba bangaki. Ngiphongubona nje kuthiwa bengafika phose 15,000 so far sebehlabile. Kodwa kule mbiko emnengi ephumayo ngama-vaccine lawa, sike sabala kuthiwa abantu abanye bathi luphawu lukasathane, abanye bathi asebenzi kahle. So kule mbiko emnengi ebhodaboda ebulenjini ugcina ungasakwazi ukuthi uliqiniso yikuphi. Yona i-Sinopharm iyasolwa kunje ngabantu, uyezwa omunye ekhuluma nge-Pfizer, uze ekhuluma nge-AstraZeneca ukuthi kulama side effects lingahlabi. So wonke nje ngomnakano wamajekiseni lawa abantu bayawakhuluma ngawo, kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe kube le information ecacayo ngamajekiseni lawa. Kodwa kumqoka ukuthi kule mbiko eminingi kakhulu ezulazulayo esuke ibe yingozi sibili.